upresident wethu ubaba uMnangagwa usefake ibhinga enhliziyweni yakhe. Akukhangeleki ukuthi usemakhaya na kumbe usedolobheni ebhinga. Ngikhuluma nje imigwaqo enjengabokhaliyangwe yi-dust road, kodwa ngawuhamba sungani uhamba ethareni. Muhle okumangalisa umgwaqo lo ovela e-turn off Kaliyangwe vele emandlolo siya khona luziyo efika eKaliyangwe kathesi bayagijima ezintabeni kuyamangalisa. Umgwaqo lo njalo amagrade alokhu esakhona awe-TDF asawuyenza umgwaqo lo uze uyefika okuthiwa kuselusulu osuka esiebhinga usiya esiyabhuwa kuyethutsha ekaroni. Ngikhuluma nje uyafakwa itara, into eba emangalisayo emangalisa isigaba sebhinga ukuthi iminyaka yonke le lokhu sikhala kathesi bafaka itara sikhangelele ukubana i-TDF ngalowo mnyaka yaqeda i-10 kilometers yokufaka itara. Ngikhuluma nje sebevule umgwaqo oweceleni othiwa ngesilungu i-D2 e-7 kilometers yiwo umgwaqo sesiwusebenzisa ngoba i-main road sebefaka itara. Sikhuluma nje lokunye okungumgwaqo okuncuncuncu okuya ezindlini zabantu lapho kuyagredwa njalo kathesi. Ngikhuluma nje lisulu le-bridge elaseliyifile lilungiswa yi-Ministry of Transport. Obo-TDF siyakwazi ukuthi sokufakwa ukuthi wasisuka ku-aerodrome sesifaka ukuthi be-domestic airport bayalungisa nje izolo sesipicana ngamathatha amankalakatha aletha itara. Yebo kulezinye indawo sezizelele ukuthi kufakwe i-network, kodwa ama-network providers ethu ahlanganisa ama-private lakahulumende bayagijimagijima. Ngikhuluma nje i-NetOne ilama-programs amaningi kakhulu awayenzayo awufaka i-network ebhinga. Ngangixoxa labo emalangeni adilileyo, xoxa nge-booster asebeziyaqalisa ukulifaka ethunga bebambene le-econet le-telecel under portras. Bakukhuthaza ukuthi befake nje ezinye indawo. Bakhuluma nje imigcobo ukuthi ha uyabona baba, sesifake ama-booster amaningi ebhinga mana siye sibambe ezinye indawo. Inkulu kakhulu indawo le ehlanganisa amaganga, uye ezindlini uye emaganga, usuka lapho ocasela khona ibhinga lalapho etshona khona uyatravela kuma-480 kilometers lokhu sebhinga. So kwezinye indawo labo bayakhangela ukuthi lapha singafaka siyachaya yini imali esiyikhangeleleyo ngenamba yabantu, ngoba uyathola ukuthi enye i-community labantu abalutshwane ayikatholi i-network. Kodwa i-vision kamongameli welizwe yokuthi wonke umuntu ebe le-network and siyakhona kancane kancane.
Okwenzala-ke lokuthi abantwana behambe imango emide kakhulu besiya ezikolo, abanye njalo befundela ngaphansi kwezihlahla, kusesekhatshana yini ukuthi kube le ntuthuko kulezi sigaba?
Ngiyathemba sonke siyakwazi okwagwinywa uhulumende wethu ukuthi akula ozafa ngendlala, ngoba uhulumende usefake wagcwalisa iziphala zakhe, wagcwalisa kuthiwa yi-Pure Strategic Reserve, lomumbu omningi kakhulu ophiwayo abantu abatsheneyo under i-social warfare. Kathesi ngikhuluma nje abanye besaqedisa abakulimayo kodwa abakulileyo babevele benyikwa ngoba bakhayelela ukuthi bona babe bengalimanga.